Lanxa udubo lokusilela kwemali emabhanga luqhubekela phambili, amanye amadolobho abikwa solunganeno lemitshina yama-ATM isikhihliza imali. Kuthi isisindo semali yohlobo lwama-bond notes sibikwa laso sesithe xaxa kancane nxa imali le iqathaniswa ledola leMelika. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga uthi ukugcwala kwabantu abavela emazweni achiyeneyo kubangele ukuthi imali itholakale ngesikhathi sekhefu lekhisimusi.
Engakutsho ukuthi kungathi ukuthi sokusiba ngcono ngoba ama-queues emabhenki isuwabona nje behamba. Lanxa nje ukubona nje edolobheni uyabona nje abantu bethatha nje imali zabo. Lanxa nje hamba nje mbhatalo emakhulu. Lokhu siyakubona ikakhulu engunanzelelayo. Iholiday yalonyaka ibe labantu abaningi abavela kwamanye amazwe. Engunanzelelayo kakhulu yikuthi kungabe kungene imali evela kwamanye amazwe abantu abavakatshayo. Ngoba kunanzelele nxa uthe uthela iphepho endaweni eziningi uthola umuntu ebhadala ngama-USA 100. USA into esingazake siyibone lokhu nje saqalisayo ukusebenza ngama-bond. Ema-supermarket lapha ubona nje umuntu ethenga ngama-USA uhlubuntu umkhulu kayishuye weZimbabwe umuntu ovakatshileyo.
Ukwanda kwabantu abavela kwamanye amazwe kubikwa kubangele ukuthi isisindo sama-bond notes laso sikhuphukwe, kutsho uMhlanga.
Njengoba ngisitsho nje ukuthi kubangelwa yikuthi akusabantu abathatha imali kakhulu nje lapha abenzitsha khona osiphatheleni. Bebekhala kakhulu labo osiphatheleni bathi hhayi imali zehlile kakhulu, ikakhulu irandi. Irandi iba yehlile kakhulu okuthi kayisela nzuzo kubo siphosa ifana nje lama-bond note wona lapho.
Kodwa isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu uthi udubo lokusilela kwemali lokhu luqhubekela phambili kungela sisombululo.
Udubo lokusilela kwemali luyaphambili, akula ubungcono obukhona. Sasizwile thina kuthiwa sokungenekeyo okuthiwa ngugare lo izinto zizatshintsha, kodwa-ke ukuhlupheka kwabantu kuyaphambili. Imali kayitholakali, ikhona emtshineni ukuthi umuntu kuyaqhawula imali ekhadini ebhenki, kodwa-ke leyo mali ingathatheki. Ma uyifuna sokumele uyethenga kulaba abagcina izimali uphinde ubhadalise, ugcina usiyithathe siyimali encane for izimota lamabhasi, baye befuna ukuthi kubhadalwe nge-cash. Umumo mubi kakhulu, imali kayikho elizweni, ikakhulu lapho emhlubulweni wakithi-ke emadebheleleni kobulawayo ngokunjalo.
UNdlovu uthi lanxa bekusiba ngcono kulalabo abalemali emafonini, udubo yikuthi ayisibo bonke abenza ibhizimusi abamukela imali nxa isefonini.
Akuphaphisi ngoba umuntu ugcina esebenza ngamandla ukuthi ayethenga izinto angazifuniyo ukuthi athole i-change ye-$10. Futhi nge-EcoCash kulezinye izindawo lapho abangayo omkakhulu ekugadeni lokuthengeni kwezinye izitolo, ugcina-ke sokufosa abantu-ke ukuthi bahambe-ke bayetshintsha-ke uma labaaimasinte eBotswana yethenga insimbi zemota. Uthi utshintshe i-600 ebe kwi-EcoCash waphiwa i-$375. Nxa sekunanzelela ukuthi uthi yihafu yemali yakhe yonke-ke ayiluzileyo. Kubuhlungu kakhulu-ke, kunzima-ke indawo eziningi kaziyamukeli, kazilama-swipe machine, azamukeli le EcoCash. Kho emakhaya kakuhambekanga, babethande abantu bahambe aleli khefu belezihlobo labangane emakhaya, kodwa-ke ngohlupho lwemali yena leyi kakuhambeki emakhaya.
UNdlovu uthi abanye bebesuka baye phandle kwelizwe ukuyathenga impahla ngenxa yokusilela kwemali elizweni. Isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zeGwanda umnumzana Bekezela Madumafuzwayo uthi eGwanda imali bitholakala ezitaladini hathi emabhanga ngekhefu lekhisimusi.
Kukho kuhle kangako ngikhathesi ngesikhathi nge-festive season esikhathini sesikuso sekhisimusi. Hhayi, abantu abazange bayithole sibhenki abengela lutho, ngitsho i-bond, ngitsho i-US dollar bekungela lutho, but
emgwaqweni bitholatholakala isitshaja isidura especially babade befuna amarandi befuna ukuhamba abebadurela sibile okuzwayo emgwaqweni bikhona but emabhenki hhayi bengatholakali.
Uhulumende uthi udubo lokusilela kwemali luza kuba nganeno kumalanga alandelayo ngemva kokuba ephiwe imali libhanga le-Afreximbank.